kona reputabita bibe hambe kona ngari ukuthi baphendule imbuzo yabantu njengoba phela abantu bafuna bakwazi ukuthi ngomvulo bazatshengisela njani. So abantu abamele sibaphendule imbuzo yabo ukuthi utshengisela okwangemandla njani kuyabe kulokuthula. Abantu babuza futhi ukuthi kufunakalani, kuzabe kutshengiselwa okwesikhathi eside okunganani, abantu abamele babuye khona ngale ngabantu abanjani. Yonke imbuzo leyo kumele iphendule abantu ikhangelene mathupha. Bekungenelisi njalo akwenelisi ukuthi abantu bonke laba abafuna ukuthi bephendule sibaphendule emafonini. So nginanzelela ukuthi umama uTabita Khumalo lo senator civil bebeqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeChabalala. Kodwa-ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yokuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu sebebotshiwe and so kunzima kithi ukuthi nawo siqoqe njani abantu kuleso sikhathi.
Athini wona amapholisa nxa likhulumisana lawo?
Kabafuni kukhuluma, bathi khona mina ngihambe e-Rose Camp ngiyobuza abe-publicity office. Abe-Rose Camp ngomgqibelo mfowethu babevalile vele, akula mpholisa ozanika. So okwami nawo ngikuzama ukuthi ngithole lokhu engunika khona ngisebenzisa abanye bethu abebandla abangabi belo lwazi.
Sizwa kuthiwa wona amapholisa atshone enyakazela edolobheni, yebo kunjalo?
Iqiniso lelo mfowethu, ngathi e-ofisini yethu bafikile singabanxusanga amapholisa, azange sicele amapholisa njalo azange sikhulume thina ukuthi imisebenzi yethu yabulodlakela ngisebenzisa ibalelo ukuthi shi. Azange sibatshele ukuthi thina sizasibe siyenza into ezilodli phakathi, nakodwa sibabone sebegcwele e-ofisini yethu ngaphandle kwe-ofisi yethu singabanxusanga. Bekule helicopter guardianship ebibhoda lapha edolobheni, ngazi ukuthi bacabanga ukuthi enayithi nasesiye empini yini, thina vele asikho kuleyo nhlelo empi. Bekulamasotsi izolo njalo ade ebhoda efike endaweni zempophoma.